ubulawayo ube lesikhathi sokuthandazela izulu ukuthi idolobho lithuthuke kanye lokubonga uNkulunkulu ngokufikisa iminyaka edlula ikhulu idolobho lasungulwayo. Umeya waleli dolobho uKhansila Solomon Mguni uchasisa kabanzi ngomkhosi walamhlanje.
Sithethe leli thuba ukuthi njengoba sibona ukuthi izulu seliseduze ukuthi line, sicele iNkosi ngoba siphakathi kobunzima obukhulu bokuthi amanzi angani asezasilela. So sithe namhlanje sihlanganise makholo wonke phakathi khonapho komuzi esingathi interdenominational day of prayer ukuthi sicele kuNkulunkulu ukuthi asizwele ukuthi sibele zulu elingayenza ukuthi idolobha lethu siqhubeke libe namanzi ukuthi abantu baphile.
Umfundisi Mpande Lazarus Nitha ongumkhokheli womanyano weZimbabwe Council of Churches uthi bayakholwa ukuba uJehova uzwile imithandazo yabo njalo uzophendula.
Njenge sihlangane lapha njengemabandla kobulawayo sichasha isithi council yethu ezindleleni zokuthi sijayele ukuthandazela izulu njengoba kwenyele sikhulekela izulu. At the same time libuya leli zulu kumele libuye ngokuthula lingalolaka lamaflats, sibonakale njalo sithembe uNkulunkulu ukuthi ngeqiniso lakhe njengabantu bomthandazo kasethuki uNkulunkulu uyatshintsha izinto. Sikhuleka futhi nokuswelakala kwemisebenzi abantwabethu sibahambisile university, sibahambisile emakholeji, sesithi bo yiphi ne-generation esesithi ojuse engasebenziyo kodwa sikhale kuye usizwile siyathaba uyasiphendula.
UKhansela Monica Lubimbi kaward 29 obesemkhosini wanamhlanje uthi babiza ngegama lenkosi ukuba isindise idolobho leli.
Hayi, namhla bekule prayer bakithi sizama ukuthi sikhumbule uNkulunkulu bakithi asisindise ngalokho okuyikho khona kobulawayo. Ukuthi bakithi anise izulu ngoba ezithizi bakithi osiphatheleni bethu abazulu bethu abasakwazi ukuzwa isinkwa. Isinkwa siyadula, akula nto ebambekayo. Itholo lempuphu edliwa nguwo wonke umuntu, itholo lenja iyadliswala, ukiti iyadliswala. Bakithi sithwele nzima, angathi uNkulunkulu ngasizwela umusa lothando. Bakithi konke kubusiseke, konke kube ngubulawayo lwana wayizolo sikhula thina during Smith regime.
Omunye njalo ongene umthandazo walamuhla umabhalane jikelele we-ibheshu likaZulu olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyinto enhle ukuzibika kumdali.
Kuyinto enhle ngoba bonke abantu izizwe zonke mase zihlukumezekile ziyacabanga ngomdali. So njengabantu bakobulayo kuhle lathi ukuthi sifike nje sithi uNkulunkulu umdali umvele ingqangqa maybe kulokhu esihamba phezu kwakuhlumezo esilutholayo kulaba abasiphetheyo la yindlelo nje engazwa ukukhala kwethu esinika amazolo ephini ehlisa isandla sakhe lothando lwabo kulaba balonhliziyo ezibomvu ngathi beyekele ukusihlukuluza.
Idolobho lakobulawayo libhekane lodubo lokusilela kwamanzi, ugesi lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni osekuphazamisa inhlelo zentuthuko loba nje libikwa liqhuba kuhle uma liqathaniswa lamanye amadolobho ezweni. Amalunga amabandla okholo ahlukeneyo akobulawayo labafundisi baqhubela umthandazo bekhulekela okumbalwa okugoqela ukuba abatshali bemali babe lesifiso sokuzosungula amabhizimusi kilo. Kubikwa kuzaqhutshwa njalo omunye umthandazo wokubonga okwenelisa iminyaka edlula elikhulu i-125 years leli dolobho lasungulwayo enkonzweni ye-Celebration Church mhlaka 3 ngenyanga ezayo kaLwezi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.